Isahluko 5, imbali kaJohn Wycliffe. Ngaphambi kokusungulwa komsebenzi wemvuselelo, kwakulamaBhayibhili amalutshwane ezandleni zabantu ezikhathini ezishiyeneyo, kodwa uNkulunkulu wayengavumanga ukuthi ilizwi lakhe litshabalaliswe kokuphela. Iqiniso lombhalo wakhe lalingeke lifihlwe kokuphela. Wayelawo amandla okukhipha amaketane ayebophe ilizwi lokuphila, ngendlela efananayo laleyi avula ngayo iminyango yensimbi ejele nxa wayekhulula inceku zakhe. Emazweni atshiyeneyo kuzwekazi laseYurophu, umoya kaNkulunkulu wafuqa abantu ukuthi bahlolisise ilizwi lakhe njengenotho efihliweyo. Umoya wabathungamela embhalwini ongcwele. Bafunda amazwi lawo ngokunanzelela okukhulu. Babezimisele ukwamukela ukukhanya kungakhathalekile ukuthi intengo yokwenza lokhu yayizaba yini kibo. Loba babengenelisanga ukuqedisisa zonke izinto, kodwa banika amandla okuzwisisa amaqiniso amanengi ayegqitsheliwe okwesikhathi eside. Njengezithunywa zasezulwini baqhubeka beqamula amaketane obunyama lawamasiko, betshumayeza labo ababegqilazwe okwesikhathi eside ukuthi bavuke njalo bathole inkululeko, GC 79. Ngaphandle kwabaphakathi kwebandla lama-wildness, ilizwe likaNkulunkulu lalibotshelwe endimeni ezazisaziwa ngabafundileyo kuphela. Kodwa isikhathi sasesifikile sokuthi ilizwi likaNkulunkulu libhalwa ngendimi ezazizwisiswa ngabantu bonke endaweni ezitshiyeneyo. Umhlaba wase udlulile ebunyameni bobusuku. Amahola obunyama ayesedlula. Endaweni eziningi kwase kubonakala insaba zokusa, GC 79.2. Phakathi komnyaka ka-1400 kwaphuma eNgilandi indosakusa yemvuselelo. UJohn Wycliffe wayengumsunguli wemvuselelo, hatshi elizweni laseNgilandi kuphela, kodwa kuyo yonke inkolo yesiKristu. Amazwi aphikisa ibandla leRoma elalivumela ukuthi awakhulume ngalo ekuqaliseni ayengasayi kuthuliswa. Ukuphakama kwakhe kwasungula impi eyayizaphetha ngokukhululwa kwabantu, lamandla kanye lezizwe, GC 80.1. UWycliffe wazuza imfundo esikolo ayedalelwe ukuvula umuntu ingqondo kuphela, hatshi ukumnika ulwazi lokwenza umsebenzi othile. Njalo kuye ukumesaba uNkulunkulu kwakuyikuqala kokuhlakanipha. Waphakanyiswa esikolo ngenxa yokulunga kwakhe kanye leziphiwo zakhe ezazigoqela ukuhlakanipha ezingwalweni. Ngenxa yokomela kwakhe iqiniso, wenza imizamo yonke yokuthi aqedisise zonke ingatsha zemfundo. Wayefundile ngengatsha ezazibalisa ukuphila lokuhlalisana kwabantu, iziqondiso zebandla njalo lezemithetho, ikakhulu imithetho yelizwe lakibo. Emsebenzini wakhe awenzayo ngemva kokwamukela iqiniso, isisindo semfundiso ayithola ebutsheni bakhe sasibonakala. Ukujula kolwazi lwakhe kwezokuphila kwabantu kwamnika amandla okuthi aveze wonke amaphutha ayekhona. Lokufunda kwakhe ngemithetho yezizwe kwamenza ukuthi ayenelise ukulwela inkululeko yelizwe njalo leyenkolo. Loba nje wayesenelisa ukusebenzisa izikhali zelizwi likaNkulunkulu, kodwa wayese wafundile amaqhinga abezemfundo njalo lendlela ababesebenza ngayo. Ukukhalipha kwakhe lolwazi ayeselalo kwenza ukuthi ahlonitshwe ngabangane bakhe layizitha zakhe. Bonke ababevumelana laye bananzelela ukuthi ukuhlakanipha kwakhe kwakusedlula wonke umuntu elizweni. Njalo izitha zakhe zehluleka ukuphikisa umsebenzi wemvuselelo ngoba kwakungekho amaphutha ababengaphuma lawo phakathi kwalokhu ayekufundisa. GC 80.2. Nxa wayelokhu esesikolo waqala ukufunda iBhayibhili. Ngalezo nsuku iBhayibhili lalilotshwe kuphela ngolimi lwasendulo. Abafundileyo kuphela yibo ababesenelisa ukufinyelela umthombo weqiniso. Wawuvalelwe bonke abangafundanga. Ngokwenza njalo indlela yayilungisiwe ngaphambilini eyokuthi uWycliffe ayenze umsebenzi wakhe njengomvuseleli. Amadoda aqeqetshileyo ayelifundile ilizwi likaNkulunkulu njalo athola iqiniso elikhulu mayelana lomusa wakhe ongathengiswayo. Ekufundiseni kwakhe kwabo babeyenza ukuthi abanengi bathole ulwazi mayelana leqiniso leli njalo babethungamela abanye ukuthi baphenduke njalo balandele amazwi okuphila. GC 80.3. Nxa uWycliffe wayesezwile ngelizwi likaNkulunkulu walifunda walicubungula ngobunono obufana lalobu ayebusebenzisile nxa wayefunda izinto zasemhlabeni. Ngaphambi kwalokhu wayezwe emoyeni wakhe kule ndingeko enkulu ayesehluleke ukuyisuthisa ngemfundo yakhe yasemhlabeni kanye langemfundiso yebandla. Elizwini likaNkulunkulu wathola lokhu ayehluleke ukukuthola esebenzisa imizamo yakhe. Wathola icebo losindiso liveziwe njalo wabona ukuthi uJesu nguye kuphela umeli wabantu. Wazinikela emsebenzini kaNkulunkulu njalo wazimisela ukuthi achumayeze abanye ngamaqiniso lawo ayesewatholile. GC 81.1. Njengabavuseleli abeza ngemva kwakhe, uWycliffe kazange abone ekuqaleni ukuthi umsebenzi wakhe wawuzamthungamelela ngaphi. Kwakungayisiwo siyo injongo yakhe ukuthi azibeke njengomuntu owayehlamukele amandla eRoma. Kodwa ukuthanda kwakhe iqiniso kwabangela ukuthi azithole esilwa lemfundiso yamanga. Nxa wayeqhubeka enanzelela imfundiso yamanga ayeyifundiswa ngupapa, wazithola esefundisa angamandla iqiniso elitholakala eBhayibhilini. Wanazelela ukuthi ibandla laseRoma lalilahle ilizwi likaNkulunkulu laphakamisa endaweni yalo amasiko abantu. Wabeka icala phezu kwabapristi engelakho ukwesaba ngenxa yezenzo zabo zokulahla iBhayibhili. Wabatshela ukuthi kwakumele iBhayibhili libiselwe ezandleni zabantu lokuthi amandla wabo kwakumele abiselwe ebandleni. Wayelesipho sokuchumayela lokufundisa njalo impilo ayephila yayihambelana lamaqiniso ayewachumayela. Ulwazi lwakhe lombhalo lamandla okuchasisa kwakhe lokuhlambuluka kwempilo yakhe lesibindi sakhe kwabangela ukuthi abantu bathembeke njalo bamncome. Abantu abanengi babengasuthiseki ngokholo lwabo ngoba babebona ububi obabugcwele ebandleni laseRoma njalo bajabula kakhulu nxa babesizwa imfundiso kaWycliffe. Kodwa abaphathi bebandla bagcwala ulaka nxa babenanzelela ukuthi umvuselelo lowo waye selo donsela edlula selodonselo odlula eyabo GC 81.2. uWycliffe wayelesipho sokunanzelela imfundiso zamanga njalo walwisa ngesibindi esikhulu konke ukucindezela okwakuvunyelwa libandla leRoma. Ngesikhathi lapho esebenza njengomfundisi esigodlweni senkosi, wathatha inyathelo lokuphikisa imali eyayibhadalwa yisizwe sakibo eyayisiya kupapa. Wabonisa ukuthi amandla upapa ayenika wona ayephikisana lomcabango njalo lesambulelo. Izinto ezazifunwa ngupapa zazicunula abantu abaningi, okwambangela ukuthi imfundiso kaWycliffe yamukelwa ngababusi abaningi. Amakhosi lababusi babambana balwisana lemfundiso yokuthi upapa wayelamandla phezu kwesizwe sabo, njalo bayala ukumthumela imali ayeyifuna. Ngale indlela amabandla kapapa elizweni laseNgilandi agxinyiswa kakhulu. GC 82.1. Enye yemfundiso ezimbi alwisana layo ngeyabantu ababengaphansi kwebandla leRoma, ababekhetha ukuchiya imisebenzi yabo bephila ngeminikelo yabantu balapho ababehlala khona. Abantu laba babegcwele elizweni laseNgilandi njalo babengumthwalo onzima emnothweni welizwe. Indosela yabo yayizwakala endaweni zonke zelizwe. Impilo yabo yokungasebenzi yayingasomgxaki kuphela emnothweni welizwe, kodwa yayisenza abantu bebone sengathi ukusebenza kwakungaqakathekanga. Abantu abatsha babengasafuni ukusebenza. Iningi labo ngenxa yomzekeliso wabantu laba ababesithi basebenzela ibandla lalikhetha impilo leyi bengatshelanga abazali babo njalo bengalayo lemvumo. Omunye wabathungameli bebandla leRoma nxa wayefundisa abantu abatsha ukuthi bakhethe umsebenzi lowo wokusebenzela ibandla, wathi, "Loba uyihlo engalala emnyango ekhala ekuncenga, kumbe unyoko yekubonisa ukuthi wakuthwala esiswini sakhe, aphinde akubonise lamavele akumunyisa ngawo, ubona ukuthi uyabanyathela uhambe phezu kwawo. Uqhubekele phambili usiyasebenzela uKristu." Ngamazwi amabi kangaka, ngendlela uLuther